izindaba zethu lamhlanje. Abesifazana abalandela ababandla athiyeneyo benza umhlangano omkhulu kobulawayo wokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Amalunga edalela iParliamente ahlangana labantu abathiyeneyo eHarare. Lamhla sixoxa lo Nomalanga Ndlovu osengene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Elakho yiliphi? Uzimisele na ukuvotela ibandla lakho? Lingakhuthwa ngezemidlalo. Kuwoza Friday, lamhlanje silo mculi we-Afrokwasa, uZibusiso Ndlovu, ocula enguziwe ngoma. Uselehlalade elitsha elithi Ngivuswa Isililo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngengozi yomgwaqo okubhubhe khona abantu abangamashumi amane lantathu lezinye ingozi ezifanayo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.